inhlanhla nje silayo kwele mandebeleni yithe sizabe sibhikishela lowo mkhankaso welizwe i-national commemorations ke khonaphana emzini wamakhosi namakhosikazi ke city hall khonaphana, kuyukuthi sizabe siwenza lo mkhankaso ilizwe lonke liyabe lithe gwaqa khwaphana libuthene, sibhikishela ke bona laba abathi banikeze igazi kusiza izimpilo zabanye. Kanti ke kwalo nyaka umucwa esiwunikezwe ngihlanganiso yezempilakahle i-World Health Organization, umucwa wakhona uhamba usithi ngiyabonga ngokungiphathisa ukusiza impilo yami, ngesilungu okukhumshela besithi thank you for saving my life. Besitsho njalo ke kukhona isilogani esikhona abathi bona nikeza igazi kaningi kuqakathekile ukupha igazi, ngesilungu mabe kukhumshela bathi give blood give oftenly blood donation matters. Sizabe sikhona phana ke e-City Hall emzini wamakhosi namakhosikazi, sidilisheke lolu suku, kuyikuthi iziphala zegazi ke hayi igazi likhona lenele ukuthi lisize umphakathi. Labantu bayapha ngesihle sibili igazi lelana eliphiwa ngesihle kungelambadalo ungakhokhelwa lutho. Sokusiphathise kakhulu ke lokhu ntungameli, ngoba isizwe sethu khanya siyathuthuka sibili kuzindaba lezi zokupha igazi lokulondolaza izimpilo zabantu.
Abapha igazi kakhulu ngabasakhulayo, ngabadala kumbe kuhlangene nje?
Abasakhulayo ntanga yibo banikeza kakhulu igazi babunkomo kulabadala. Kanti ke labadala labo sebesenelisa ukuthi baphakamele phezulu ekutheni banikeze igazi leli, ngoba sesisebenza kakhulu ke lomphakathi. Sithi mina kungaba izindawo ezinjengezinkonzo, izindawo ezinjenge umphakathi nje, siyahamba ke emahholu lapha, siyahamba kuzindawo zabatsha laba ama youth center, sisiyalithola ke igazi leli ngobuningi balo khona ngale.